Bame indwendwe ezinde befolile becula bekhiya betshale vokloko lapho umzimba kagumede uzothathwa ngakibo uzohanjiswa emangcwabeni eNyathi Mission Hospital lapho ke abekwe khona. Udadewabo kamuyi ucephe khulu Gumede uthi umne wabo uphele kabuhlungu phambi kwamehlo akhe.
Believe you me, uGumede died a death that I think he prayed for, because wayehlalethi mina ngafuna ukuhlupha abantu ngingafa. Uthi ngelina ngabava kufonaka kuthi ukuthi ngivuke ngifile, but God saw it fit ukuthi at least ngimbone going through that pain for me to accept that he should sleep. Bangithi lizizwe libongekile wonke njengemuli.
Umfowabo kaGumede untando Gumede uthi kakwazi ukuthi bazaphila njani njengemuli ngokulahlekelwa ngundundo igama aziwa ngalo ngakibo uGumede.
As a family silahlekelwe kakhulu ngoba ubenguye osesele omdala, nguye okade sesele esi-advisor ngezinto zonke zangekhaya, whether it's a death in the family kumbe kuya kule mitshato kumbe kulani, nguye umuntu okade sesele engumuntu omdala esitshela ukuthi senze njani, senze kuphi, senze kuphi. Umuntu lwana ongelalaka, ongelani, ubengabhilivi ku-confrontation, yena okwakhe konke kwakuyikukhuluma, lingakhuluma likhulume lizwalane.
UNdumiso Gumede behlonitshwa kwezokuphatha imidlalo yenguqu. Umgcinisalo weqembu le-Highlanders umnumzana John Pasfanda uthi bonke bazama ukulandela indlela yakhe.
UGumede thina abanye usifundisile i-leadership nokuthi nxa uyi-leader you work with people and abantu yibo osebenza labo abakunika i-direction. I think uwezwa lapha nalezi khulumi bekhona ukuthi wabiza abangani bakubathi asifake ningani apha sisebenzeni. I think i-Highlanders we must know ukuthi ngabantu vele nxa kumele isetshenzwe isetshenzwa ngabanikazi bayo simsebenzele sonkeni. So yikho asifundise khona ukuthi nxa sisebenza sisebenzeni sonkeni sibambane and then we'll achieve.
Owake waba ngumdlali odumileyo ngaphansi kukaGumede ku-Highlanders njalo waba ngumqeqeshi weBhoso uMathinde Khathazile Ndlovu uthi akula uzofana loGumede uleli qembu lamahlolanyama.
Thina singena kwa-Highlanders sangabafana abancane sifike uGumede engithe mina usamukele wasiphatha ngesandla esi-right kakhulu. Yibo ke thina sithi mina ngithi silahlekelwe kakhulu.
Ilunga ledale lephalamende esigabeni sebubi eliphethe isigaba seNyathi umnumzana Sonny Mguni uthi uGumede wayelazi kakhulu ibhola.
Baningi abazama ukukopa izinto ezizwa nguGumede, libonile ukuzifa, libonile nxa ihambe yobotswana, bayehluleka ukufika esibangeni besilogumede indlela abekhokhela ngayo, ngoba umlimi wayemdalile wamnika ubuchopho obokucabanga. Ubuchopho bokucabanga kawukulu yithalento olinikwa ngumlimi kuphela, awuye esikolweni ukuthatha lokho akuthengwa langemali, yibuchopho obunikwa ngumlimi. UGumede was a rare breed esayinikwayo emhlabeni lapho.
Iqembu lenguqu le-Highlanders lamunjwa ngabantwana bakaNjube owayezalwa yinkosi uLobhengula libunjelwa khonale eNyathi. Uzude Khumalo isizukulwane senkosi bazana kudala loGumede.
Ngimaze ngo-1976 ngisenza i-teaching practice eMzilikazi Secondary School. Wangithatha wamfaka ephapheni njengomfana omncane, sasihamba sonke siyegwele emphelezele ukuyabona intombazana yami esengayitata kathesi. Kuthi ube le sifiso ukuthi i-identity yabantu besiNdebeleni iqhubeke iqinile, njalo ekunanzelela ukuthi indaba yobukhosi le yiyo eyinziki yani yokwazana lokuthi singobani.
Abantu bamphelekezele ngobuningi uGumede, ube ngumuntu wabantu njalo nguye owenza i-Highlanders yaba lamahhofisi, amabhasi, lezindlu njalo yanqoba kakhulu ithatha le nkezo eziningi. Bathi intaba edilikile selele uGumede, yena uthone seleminyaka yokuzalwa engamajuma esikhombisa lasithupha 76. Ngimele i-Studio 7 ngingapha ngaseNyathi, igama lami u-Ezra Jesus Vanda.